ngivotile mina uyazi ngimangale ngoba ngibengicabanga ukuthi kuza kube kule line but ngifice kungelani cho line ngafika ngangena within ngingene ngaphuma within 5 minutes
bekunjani ukuvota kona
kube kuchaza ngifunde izinye izinto ngiyabona sekuyingeke esikhathi ngivota elizweni lethu ezinye izinto angizingaqaphelanga angizibonanga kumbe sengikhohliwe the last time kumbe vela wasn't paying attention ni excitement but this time been paying attention ngithe ngingena bayakubuza ukuthi ibizo lakho ubanike ibizo bekube besebekhangela kucomputer and then bebe sebekunika ukuthi nguwe yini lo yi-address yakho yini ngakuyikho sayina ube ususayina khonapho kucomputer usayina khonapho mtshina i-printer sivela i-printer i-ballot yakho so uyabo expect ukuthi uzafika kula mabhokisi alama ballots and all that it's printed on demand ube kuprintela bekunika khonapho bayakunika even ingalalithi phongo kuba lama list yabantu abangikhona abavotelwayo bekunika ikufolda and then ube usuzingenela lapho okuvotwa khona okulesecret yakho akula omunye umuntu abasebenza khonapho kabavunyelwa vele ukubaduzane lakhonapho ngawulo mbuzo bayabuya abasabambi iphepha lelana ibalot abasalibambi vele ngimangele abasalibambi ngoba mbele ngilo mubuzo bese ngibuza umama lo wathi hayi awumelanga ngilibambi umbuzo wakho ngowani sengimtshengisa usokhangela engabambanga iphepha lami ngisuka khonapho ngiqeda ukuvota then uyayingenisa kumthina ukuthi kuyobalelwa kumthina umthina wonalo kuyabe kulo muntu ome khonapho elitshengisa nje ukuthi kumele ungenise uthe ekunika ama-instruction kalibambi kalikhangeli kavunyelwe ukulibamba kumbe ukulikhangela ebeseli ubusukingenisa kumishina ubusuqeda ekunika okuyibhandi kwakho ukuthi awuvotile ubusungena ubusuphuma bhandi
ye nxa usukhangela-ke khonapho kule mbuzo eyabikhona khonapho-ke ephepheni lokuvota ibe kule mbuzo emningi kanganani njalo iphendule ngesiphangiphangini
imbuzo like umbuzo ngemuva kwe-ballot kube kulombuzo owodwa okuthiwa liyavuma yini ukuthi umuntu ebe lama-rights akhe regardless yokuthi ungumuntu onjani in terms of health care ongumfazi kumbe oyindoda liyavuma yini ukuthi sibe le i-New York State ibe le rule yona le eyokuthi umuntu kumele elatshwe kungelandaba lokuthi ungowesifazana kumbe uyindoda kumbe khona like labana abakathesi abazithi bona kabakwazi ukuthi bayindoda kumbe bangumfana yikho umbuzo bekhona
singathi-ke nxa uphendule umbuzo wona lowo akula muntu okade kudonsa nje esithi hayi phendula uthi kumbe uphendule wenzeni
ngitho nguye umbuzo engimbuze umama yena lo sithi bathe bengiqhubela iphepha i-ballot basebesithi ngemuva kulo mbuzo and then ngasengisithi umbuzo wani so sengikhangela sengimtshengisa sesithi bengingazwisisanga ukuthi u-10 ngoba ngithe u-10 wasesithi khangela ibhaloti yakho ukhangelise ngemuva wena wedwa ngiyabe uyilungisa uyikhangela wedwa uyiflipha wedwa sengase ngiflipha wasesithi kulo mbuzo ngemva nalo umbuzo nalo ungawukhohlwa ukuwuphendula engakangitsheli ukuthi ngiwuphendule njani kungithi ukuthi qaphela nje ukuthi ungawukhohlwa ngoba ungemuva kwe-ballot
ye nxa sukhangele-ke ukuvota kwalapha kwehlukane kanganani lokwenzakala ezimbabwe
kuyehlukane ngoba nxa sisizwa abantu bevota ekhaya bayebe kube kulomsindo abantu bethaywa kuyenza izinto eziningi last year bengikhaya bevota ngivotanga zhangu but ngahambisa obaba ukuyavota umama lobaba so ngakho ngaba le time yoku-experiencea ukuthi lami ngizibonele anzake ngibe involved in voting ekhaya so ngoba ngahlala emazweni for a long time so ngithe ngingena khona laphana obaba ngoba sebekhulile hhayi babavumele bayabavumela ukuthi befike bengami emlayinini which is really good abakhuleyo labantu ngama-disabled hhayi labagulayo hhayi bayavunyelwa nje ukuthi bengami elayinini so bangena obaba baphuma but kwathi siphuma khona lapho on the other side of the road kwakule tafula eyezanu p f kuthiwa buyanini lalapha abantu abavotileyo buyanini lalapha lisitshengisa ukuthi umuntu wenu ukuthi livotile and then libhalise ibizo lenu otherwise alisoze libe de ma implement.